soku izika disenda baku VOA Njebele.
Tangana kweze kuseni mtuagazi ngolesi tachu mtuaga 26 kumfumfu 2022 ikama mtunga milinko ma nanzi ezihamba pambili uyakala umhlangano wokudinga inkokheli yezanu PF entsha owe Congress namuhla leli bandla lisithi akekho ozancintisana lomongameli Mnangagwa. Abafundi eJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele ngemva kokubanjwa ngamandla ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu PF yimelika. Abahlala eNkosi Mine lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho lakoBulawayo basengozini yokuhlaselwa yimikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli yezanu PF entsha owe Congress uyaqala namuhla leli bandla lisithi akula muntu ozancintisa edinga isikhundla esiphethwe ngumholi walo umongameli Emmerson Mnangagwa. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezanu PF umnumzana Obedi Mpofu uthi labo abathi umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga ufuna lesi sikhundla bayazikhohlisa. Umpofu utshele usanikile mhlanga weStudio 7 ukuthi iCongress yabo izaqala ngomhlangano wePolitbureau ekuseni namuhla.
Wonke amaprovinces jikelele athi ubukhokheli obukhona obukababa uMnangagwa yibo ubukhokheli abafuna buqhubeke busiya phambili. Ngikhuluma nje mina yimi engiphethe ingwalo zonke ezikhuluma ngemisebenzi yephathi, yikho njalo ngingubabhalwana omkhulu wephathi. So into engiyikhulumayo sonto yokuthi ngiyamafungafunga ngikhuluma into emgqoka eqondane lokusebenza kwezanu PF. Ubaba uMnangagwa ngubaba osikhokhele kwi-New Dispensation ngendlela emnandi okumangalisayo. Ngikhangele ukuthi iZimbabwe, although singaphansi kwama-sanctions afuna ukuthi udilize ilizwe lakithi, ilizwe leli liyathuthuka okumangalisayo. Kuthi kathi sikhuluma nje kulama projects amangalisayo emgwaqweni, kwezakhiwo, yonke into eZimbabwe intsha enziwe neminyaka emihlanu edlulileyo. E-airport kutsha, e-parliament kutsha, emgwaqweni kutsha, yonke indawo emamayini kutsha, ngilemkalata emayini enzistile, ngamanye amamayini enziwayo, kuyamangalisa. Yithi ngama-sanctions akhona siyawakhalela, kodwa hatshi asoze sikhale singenzi lutho, sikhuluma sisenza. Laba abafuna ukusifakela izijeziso lezo abazifakileyo bawethe isikhathi sabo. Njalo umhlaba wonke utyona into eyenzakalayo leyo ngezijeziso leyo kayela ngqondo. Enziwa ngabantu nje abalomhawu, abantu abafuna ukuthi bakhokhele ilizwe bengalasekelo lwabantu babaningi bezimbabwe.
Siyake sibone lapha sokule nhlanganiso ezitshiyeneyo ezithi Teachers for Economic Development, kodwa bephinde bezithi for ED labantwana, Student for ED. Liyakwazi lokhu, zinhlelo zebandla yini? Kumbe baziyenzele?
No, izanu PF isebenza nalokho okuthiwa ukhetha omthandayo, which is ngesilungu kuthiwa i-democracy. Siyavumela bonke abantu abafuna ukusebenza lathi ukuthi babuye ngendlela ezijeneyo, babuye ngamabizo ajeneyo, kodwa betshengisela ukuxhasa inhlanganiso yethu yezanu PF. Lokhu asikudingi ukuthi kona kubizwe kwathiwa this for what, but sidinga ukuthi abantu laba bafuna ukusebenza le bandla elelakhoqeleleka inkululeko ilizwe leli. Ngiyacaa futhi abantu abaningi isithethi bakhampele la maphatha amancane ahlale khuluma amandla babhizi balandelela into ezenziwa izanu PF. Thina ngapha sitshaya umsebenzi, bona batshaya ukulobuzweni ukuchotoza kona isikhathi lakho lokuthi
kodwa ke nxa ukhuluma ngokukhankasa sesikhayela ama by elections lawa adlulileyo ukuchonye ngokhetho oluzayo lile themba yini lokunqoba ngoba abanengi bathi hayi umnotho welizwe ibandla elibusayo alenelisi ukuthuthukisa
hayi lokho kuthiwa ngabantu vela sebehluleka behluleka bazahluleka futhi thina sisebenza izifiso zabantu ama-elections adlulileyo amakhethi akuzange kube nokuxokozela kulabantu ade bebuya bezoletha ukuxabana bezoqala abantu bezocela abantu bezane upf ukuthi kube nomsindo so that bagijime bayinxe kumamsakazo enjengestudio 7 bazocomplaina aathi so politics le i-politics ukuthi kukhuluma labantu
umnumzana Obert Mpofu ngonobhala obona ngokuqhutsha kwenhlelo kubandla lezanu PF sixoxe njalo locubungula ezombusazwe njalo elwela amalungelo kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo
akumangalisi ukuthi infact ngayo kungabantu abasinsiye abakhangela ukuthi bona babusa bengadlalisa ama-resources elizwe bebengafanelanga ukuthi bekwenze ngoba abakwenza yilokho okuthiwa emabandleni ikwaya ngabe kuthiwa bekuyi-congress ngabe sizwe kuthiwa ama-provinces abe nama-preferences kuthiwa hhayi kwaproposa amabizo kuma-provinces bagcina bevotile bagcina bethe hhayi either bavumelana no-emerson abanye bathi bavumelana no-govea omunye wawina phakathi kwabo but lokuyana ukuthi wachethe-chethe isihamba no-emerson etcetera ayisiyo nto ejengisa umbusazwe okhululekileyo
akuvezi yini ukubambana esingathi kukhona kuzanu p f njengoba besithi phambili ngomnanga kwabonke
abantu bezanu sukela ngo-2017 lapho abathi bexothwa u-emerson bonke bagida ngemva kwe-14 days base begida bexothwa umgaka wonke ungabakuza ngaphakathina kwabo ukuthi lisikela njani umuntu ohluleke kanje konke bazakuthetha silathoyisa kuze kungaba nomuntu besibindi kumbeni sebutho bengahamba bengavuka ekuseni sebemxotshini uba balo uzabona kusebegida futhi besithi umuntu lo wayemubi ubesona so ayisikho ukuthi konke lokhu ukuthi bonke bathi kwankona bavumelana layo i-true reflection yokuthi bakholelwayo bonke abantu bankona ba-operata njenge-robot ngabantu aba-dishonest ngabantu abagangileyo abathi even besenza into beyenze bengasikho lokhu abakuthoyo but ngenxa yokuthi libandla labantu abaxhwalileyo abangamasela basekela yonke into as long as izabadifenda ekugangeni kwabo
nxa sesikhangela labo abathi uChiwenga ukhanya laye efuna isikhundla sikaMnangagwa singathi bakuthatha ngaphi njengoba yena uChiwenga sezikhulumele wathi laye usekela uMnangagwa
uyakumbula uEmerson esithi ngemva kukababa uMgabe ngalwana mnyaka bathi sebemxotshile bonke o-opa baphuma sebengabantu oda betshengisa ukuthi banezondo ngomgabe so izanu awulaleli lokhu abakutshoyo izanu libandla elinzima kuyavuza ukuthi ukhangele umuntu ebusweni ukhangele umzimba wakhe balutshwani abantu ezimbabwe abasekela izanu kodwa libandla leliyana okuthiwa ingani yimpisi okuthi ungayigada kayehliwa akula ngoba kathi kathesa umuntu ophilileyo engqondweni ume situvisele u-emerson uthi ayekwenzani phezu kokubulala ilizwe lokhu akwenzileyo
umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu njalo uhlaziya ezombusazwe abafundi ekolishini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic eGwanda bathukuthele kulandela ukuphoqwa kwabo izolo ukuthi baphatheke kumkhankaso wokugqugquzela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa amalunga ezanu-PF yiMelika. Uhulumende obelaye izikolo zonke elizweni kanye lamakolishi ukuthi abe yingxenye yalolu hlelo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abafundi laba bathi baphendukiswe emakethe ne-college ekuseni batshela ukuthi kumele bayophatheka kulo mkhankaso wona oqhutshelwe emahofisini kampathi ntambo obona ngezenzakalo ezansi emandebeleni umnumzana Abednego Ncube okuyinto engabajabulisanga. Omunye wabafundi labo ongathandanga ukuqanjwa ngegama ngoba isidwe sabo ukuhlukuluzwa ekolithi kanye ngukhulumende lamalunga ezanu PF uthi badlalisele isikhathi sabo sokuthi aditsha izolo. Uthi udaba lwezithenziso ngolwamalunga ezanu PF kuphela olungelane lokwenza labafundi kumbe izizalwane zeZimbabwe. Amazwi la asekelwe ngesinye njalo isifundi laso esingafunanga ukubethwa ngegama. Abafundi bezikolo zemfundo yaphansi eGwanda labo baze ngobuningi kulombuthano asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zekolithi leJoshua Mkabonkomo. Ekhuluma kulumkhosi unobhala wesabelo seMathabeleni South ehofisini kaphantambo obona ngokwenzakala kulumhlubulo unkosikazi Lathiso Dlamini Maseko uthe kubalulekile ukuthi amazwe asentshonalanga esule izithenziso lezi.
Ama-illegal sanctions ayenza umnotho wethu uhlale wethukile njengakho lokho esikubonayo.
Umphathintambo kahulumende wabona ngokwenzakala ezansi emandebeleni umnumzana Abednego Ncube la usekele lawa mazwi.
Leminyaka leminyaka eminingi kakhulu ngama-Americans nama-British nayonke i-Western world kubani sihlukuluzeke kunalapha emizweni yethu.
Abanye abaphatheke kulumbuthano balethwe ngamabhasi besuka endaweni ezikude. Unkosikazi Siphilisiwe Sifanda uze lapho esuke ePlumtree ngebhasi yezubukho.
Izwe lifeli phansi kakhulu indaba zama-sanctions, indaba leyama-sanctions ingaphela kumbe ngithi imiswe kwenzela ukuthi sikwanise ukuthi inhlelo zelizwe ziqhubekele phambili njalo lathi ilizwe lethu leZimbabwe libe recognized kwamanye amazwe kwenzela ukuthi kube khona i-development elizweni lethu.
Umnumzana Dingindlela Ndlovu ongumsekeli webandla elibusayo leZANU-PF eSlim eMangwe uthi ufisa ukuthi amazwe asentshonalanga axolele leZimbabwe ukuze uZulu aphile impilo engcono.
Mina ngokubona kwami ama-sanctions ngiwabona esilimaza kakhulu kazi ngoba kunje kathesi ama-investors kunzima ukuthi alibuye elizweni lakithi. So yikho lathathe sicela ukuthi alubana labo bonaba abakusinikeza lawo ma-sanctions bayasixolela nje labo bake basiyekile lathi sibasinika i-chance ukubana lathi sitshengise ubungcono bethu lathi siyiZimbabwe.
Umnumzana Thandeka Zinimkandla olilunga lebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change uthi lo mkhankaso kawuncedi ngalutho.
Ngobana ukuze kulungiswe indaba ezithenziso bona abababusayo bayakwazi ukuthi kumele benzele. Lokhu kutshona bexaba abantwana elangeni besithi batshengisele ukuthi kazifuni kakusebenzi. Asoze wephule amalungelo oluntu umhlaba ukhangele wona lowo ufakele izithenziso ubuze sithi lizifakeleni.
Amazwe asentshonalanga afakela bebandla leZANU-PF abagogela umongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso ebethesa umlando kwephula amalungelo oluntu lokuqilibezela kukhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda no-Albert Ncube.
Abantu abahlala eNkozi Mine koBulawayo lapho kulahlelwa khona izibi zedolobho basengozini yokuhlaselwa imikhuhlane etshiyeneyo ngoba benatha njalo besebenzisa amanzi angcolileyo abawakha echibini eliseduzane labo. Inhlanganiso yeMathabeleland Institute for Human Rights ithi abantu laba kumele bathole amanzi ahlanzekileyo ngoba lelo kulilungelo lomuntu wonke elizweni. UGaynor Gumede Saidi weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa.
Izakhamizi Zengo's mine slum segment kwaBulawayo lapho okulendawo eyiyo okulahlelwa khona izivi zonke zakoBulawayo ezihlezi kulendawo ngenxa yomkhonomi onzima ongasabavumeliyo ukubhadala irenti emalokitshini njalo abanye bahlezi ngenxa yokufuna ukuba seduze kwezivi ezilahlwa lapho ezizwa abazidobhayo baphile ngazo ngesizathu sokusweleka kwemisebenzi elizweni. Zithwele nzima ngokuswela amanzi ngoba idolobho lakoBulawayo kalibaningi amanzi, kakulampompi zamanzi abathola khona amanzi ngoba kuthiwa ngabantu abahlezi okungekho emthethweni. Kuminyaka eke yadlula bebevunyelwa ukukha amapheyili amanzi aklini, amapheyili amabili kumbe amathathu ofisini yekansilini ekhona phana, kodwa kwayakwa ntshintsha lokho. Sezike zenza imizamo etshiyeneyo lezi zakhamizi zisebenzelana lenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi bathole ukulungisiswa ngendaba yamanzi.
Yiphi leyo mzamo esebake bayizama ukuthi bathole amanzi ahlanzekileyo?
Bake benza ipetition bayihambisa kuBulawayo City Council ngomnyaka ophelileyo oka 2021 lapha baziswa khona ukuthi hayi vela amanzi asoze buye ngoba nakaba hlalanga okusemthethweni. Njalo sebeke bakhulumisana kakhulu lo councilor wabo nabameli babo bePhalamende ukuthi babone ukuthi linto iyalungisiswa. Okusuka nje kungani kuyachaqisa igazi ukuthi nxa kusiya kwisikhathi sokuvota uhulumende uyaletha indawo zokuvotela kulaba bantu. Kukanti lakhathesi ngesikhathi se-census bavaliwe, ungahambi emkhukhwini yabo kukhona izitika ezitshengisa ukuthi abantu laba bavaliwe. Kodwa noma bevalwa kunjalo kakulama services abawatholayo ukuze bathuthukise impilakahle yabo ikakhulu isikhangele udaba lwamanzi.
Aphosa inhlanganiso yenu ingaba nceda ngani?
Thina njengeMathebeleland Institute for Human Rights siyakuzwisisa ukuthiwa yiBulawayo City Council ukuthi bengaqala ukufaka amanzi kulindawo abantu laba bazagcina bengasasuki khonapho ngoba sebecomfortable. Kodwa sithi ake sikhangeleni impila kahle, sikhangeleni amalungelo, sikhangele impilo yomuntu, isintu somuntu lesithunzi somuntu silimazeka kangakanani nxa enatha amanzi angcole kanje, phila endaweni enje.
Kuyini elifisa ukubona kusenzakala ukuthuthukisa impilo yalezi zakhamizi?
Ngabe uhulumende uyakukhangela khonokhu abe esebadingela enye indawo yokuhlala?
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. INews Day ibika ukubana iCommission ebona ngokuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ayisoze yethule uluhlu lwabantu abazavota kukhetho oluzayo ebulenjini be-internet, i-electronic voters roll, okuyinto esicunule abantu abaningi. Ikroniko yona ithi abogatsha lwezanusi zomkhathi olwe-Meteorological Services Department baxwayisa abantu ukuthi izulu eselikelana endaweni ezitshiyeneyo zelizwe alitho ukuthi sokungalinywa. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 njalo. Hayi la abantu bezimbabwe laba bakahlupheki basezahlupheka. Edlong mawele ke beqinisa amakhanda belandelana lezani. Basezawukhomba umzolo otshwala kusesekuncane lokho. Laba abantu abakuzani basebenzela izikhwama zabo, abasebenzeli muntu, basebenzela izikhwama zabo labantu abawuthi befunda ama-overseas kuphikuphi le mizi ama-mesheni. Linelokhu elilandelana lezani lokho ethi yeyi zani injinje, yeyi zani injinje. Hayi likabona ndoda, lisadlala abantu bezimbabwe. Lizathanda. ama aliza dana maloke le auta dana lize dandi ito dana alize za tamba ezimbago liza tamba liza gingringwani okwenu njege lani zanu fote lani triple C yeshirege la isbono tienza nisikipe spakenya sila andabu utipate usa yipi tina sifuni zimbago ilumu
nge nguli se ku studio 7 njenga nsuku zonke uThulani Ndlovu enkayi kondolo sikhobokhobo mina ke ngithanda ukusola kakhulu lokho okwenziwa nguMnangagwa uEmerson ukuthi yabethatha abantwana ezikolo ekhuthisa abantwana imfundo besiyayenza nje kumatch ongenana nomsebenzi konke abantwana labo ayifika abaletha ama sanctions mawufuna ama sanctions aphume Mnangagwa wena owaletha ama-sanctions ama-sanctions lawo anikezwa thina nguwe wena nezanu PF yakho so mina mbona ukuthi uthi America yini faka ama-sanctions kanjani wena ngiwafaka thina ama-sanctions wena keep ama-sanctions wafaka kithi uzobona izinto zakho zihamba kahle wena nguwe obizwa igama lokuthi ma-sanctions namhlanje wena ngokwenza kwakho
Sanibonani Mahlabezulu khulumisa yimu Moze Mdimba Moses mina bengicela bakithi ukuthi iAmerica ingenele cela lesikhulumele nohulumende weAmerica uhulumende weAmerica ebhekilisho elizweni lakithi le elizweni lakithi eZimbabwe bakithi siyacela sibele ukuthi ama elections lawazayo lawa ebesicela ukuthintsha ukuthi kutshintshe kodwa akusoze kutshintshe uma kube kulokhe kubusa yona lizano izano iyo controller yonke izinto laphana bakithi elizweni lakithi izeki ngezani controlwa izano so akungeke kwafa kwalunga kathesi nanku zokuthiwa izano iwinile mathobo laseyinsiza izano akulazano ukuthiwa iwinile izano ingawina kanjani lapho okuthiwa kuthawe khona abantu ingawina kanjani izano ingawini izano kungathiwa iwinile izano bona kuyiyo esuke ichaya abantu kube sokuthiwa iwinile izano iwina kanjani akulazano ewinileyo bakithi siyacela uhulumende weAmerica Mr. Joe Biden siyacela sibele ukuthi lisizame lichele
Salubonani basakazi baba studio 7 basakazi bethu abahle abasikhiphela indaba zinjengoba zinjalo kubuhlungu lapha kubuhlungu la kakhulu la lapha kakukho lapha esiyakhona la amaparty ethu lawa ama opposition istrategy sabo ungathi sisesephuwa kakhulu bazobulalisa abantu kakhulu impela lapha kulobo nzima la kakhulu laphana bakithi kakula democracy eZimbabwe akula democracy sibushwa ngugoliyathi laphana sibushwa ngugoliyathi ngicabanga ukuthi mina laphana ama opposition party ezilongo nje bona bedabukana phakathi kusesekude lapho siyagona izano PF iyabatshengisa ukuthi khonana ilenduku mpela induku engamanguqonda ilenduku ebantwini so lapha kulobunzima la kakulanto eright la ama party lawa afanele ukuthi khonana bebe le strategy sibili abaphuma lasho ngoba laba ama party lawa bangaba ngabafundisi kanje so bona bebe ngabafundisi ibevumele ukubaleka abantu bechaywa mbona ngathi lapho kulobungozi lapho kakhulu lapho
Studio 7 ya uchamisa la mfana lo ukhanya ngathi ulohlupho I think is childish ngicongani kathesi umkhokheli we triple C le usethumela amazi enduduzo omnangakho in politics you don't do such things in politics konoku ugqayisa ungathi usuduze kwamnangagwa ithi it costs you ama votes ikokutshengisela abantu bayagcina besithi wena uthi lo mnangagwa you're one and the same thing you are a small puppy yezanu PF vele abantu ngavele uqalise uchamisa uthi ndikafundi last time mina I did not vote for uchamisa and his party last time MCC why Satse siya kuma elections umgabe esexotshwe izano. Umgabe wathi sengihamba loChamisa. Ngathi ngaloChamisa nxa esebisa umgabe back again. Then it means this guy vele sibhoda wandawo. Kakafunde lujanga siya sympathize la siyazama ukusondela kuye. But ulahla intsoro lebhora nge last minute. You cannot be wena ukukhulunywa ukuthi uzokhalela umuntu elincintisanayo elilwayo obulala abantu bakho chaya abantu bakho lokhu siyamkhalela ama elbrows aya raise konapho
labo ze kungabalaleli ve studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp pam Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I Voice of America ithi amapolisa kwele Uganda asevule uphenyo phezu kwengozi yomlilo otshise wabulala abafundi abalishumi lanye 11 kwesinye isikolo sabafundi abangaboniyo. IReuters yona ithi inhloko kahulumende wakwele Bhilithane entsha umnumzana Rishi Sunak uqale umsebenzi izolo ngemva kokuthiya umsebenzi kukankosikazi Liz Truss. USunak kule minyaka yokuzalwa engamachumi amane lambili 42. Kudaba lwemelika lamhlanje amalunga ePhalamende angamachumi amathathu akubandla elibusayo lamademocrats azibiza ngokuthi ngama-progressive democrats athi aseguqule ingqondo phezu kwencwadi ayilobele umongameli Joe Biden emkhuthaza ukuthi akhulumisane lomongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuze kuqedwe impi yakwele Ukraine ngoba ele Melika lisebenzisa imali enengi kakhulu ukusekela ele Ukraine. Okhulumela amalunga la unkosikazi Pramila Jayapal wazise izolo ukuthi incwadi le bayiloba kudala njalo. Lo kwakungumbono wabo kungakonakali izinto eziningi kwele Ukraine. Uthi njalo incwadi le yavezwa izisebenzi zabo ngephutha bengazivumelanga. Abantu abaningi abagoqela bona abebandla lama-Democrats kanye labebandla eliphikisayo elama-Republicans bachodoze kakhulu amalunga ePhalamende la ngemva kokuvela kwencwadi yawo. Singakehlukanisi khangele kancane imbiko elisithumele yona linaba laleli kudaba esilufake ekhasini le-Facebook. Udaba lomhlangano we ZANU-PF Congress oqala namuhla sizwe ukuthi lithini. Kulomlungisi Maphosa laphana uthi kwayena u-Obed uyasifuna utsho isikhundla sikamongameli Mugabe ngoba ubaba u-Obed Mpofu nguye esikhulumelayo esithi akekho ozancintisana lo mnanga kwa kuzokuba lo Modesta Chizi uthi ngumsangano lo sebe ngonkulunkulu yini bomhlaba. Usapuka Sikhumbuzo uthi wena how far with sanctions must go avuke sehambile na. Ubeke zela dlodlo yaphendula laphana laye uthi ungaze uliphinde futhi lami bengithi ngizobona ukuthi asihambile na ama-sanctions. Kuzoba lo Gibson Gidube uthwena yini umnangagwa wombulali egcwele igazi onabantu abahluphekayo emazweni. Abanikazi behlukumezeka suka izithutha kuphela ezingakuboniyo lokho for 42 years zonke. Sipho maphisa fuyana uthi nokafuyana uthi wena angithi bayesaba ukuqunywa amakhanda ngulomgugura hundi. Utsho ke abebandla lezanu PF labo kuthiwa kabasoze bancintise kwanele mthwaka zomuhle. Libelelanga elihle olivalelisayo ngontungamilinko monkololo kwana wamatukanduna.